Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba siyalambulela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 Mbimbitho 2021 igama uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala amadoda athunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyithoba minembili edluleyo u-Itai Zamara ukuze akhululwe.
Abukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuZamara.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisitshiyagalolunye abothwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla.
Thina sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokuvumela amakhefa ukuthi avule ngokugcweleyo abantu bengadlulisi isilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini 50% ababe besidla phakathi. Uvumele njalo imidlalo yonke efana lenguqu ukuthi iqalise. Esazisa ngesinqumo leso izolo ntambama umphathi ntambo obona ukwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe kuzalandelwa zonke indlela ezabekwa ngumanyano weWorld Health Organization ezokuvikela igciwane leli. Umtswangwa uthe abemidlalo labo kumele bathathe amanyathelo afanayo. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esithi sezaqala ukuhlaba ababalisi abafundisa kanye labasebenza emithethwandaba amajekiseni okuvikela i-coronavirus ngemva kokwamukela amanye njalo amajekiseni avele kwele China izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 umfundisi uSeni Sibanda ukuthi bakwamukele njani lokhu njengabakhokheli bamasonto.
Ukwengezelela kwe-injection eZimbabwe kwenzela ukuthi abantu begwanise ukukhetha umuntu abefuna ukuthi ahlatshwe ngayo. Kuqakathekile kakhulu njalo siyakwamukela ukuthi sokulezinye esezikhona. Njalo ukuthi abafundisi labo bebeyingxenye yalabo abangathola injection sikubona kuqakathekile ngoba kuzaletha isibindi ebantwini abaningi nxa bebona abafundisi bethatha injection lezi ukuze bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Ikanti njalo into eqakathekileyo esigcizelelayo ukuthi kuqakathekile ke ukuthi manje umkhankaso lo uwandiswe njalo umemetheke ukwenzela ukuthi nxa zibuya injection zingagcini zihlala kodwa zisebenze umsebenzi eziwulethelwe wona.
Nxa likhuluma labazalwane emasontweni lapho umfundisi bathi bazimisele ukuhlatshwa yini amajekiseni la ngoba siyazi ukuthi bakhona bamanye amasonto abangavumiyo lokuhlatshwa amajekiseni avele ekhona akhangelane le minye imikhuhlane avele ehlatshwa abantu.
Ngikhola sakhumbula i-survey esayenzayo eyayitshengisela ukuthi iningi labantu 74% ikakhulu emakristwini bayesaba ukuthatha le injection. Ngakho-ke yadingakala ukuthi kube lo mkhankaso ozangena emakristwini lakubafundisi sibakhuthaza. Njalo mbona ukuhlatshwa kwabafundisi nge-injection ikakhulu nxa bekhona laba abazimisele ukuthi bekwenze kuza waleta ke kuya memetheki iyenza ukuthi kumemetheke ke ukukhankasa lokho kuyabe kufenzi ukuthi abantu bayamukele ama vaccine la asebuyile njalo nya kholu ukuthi uhulumende njobe nanzelele ukuthi beqalisa isigaba sokuqala sokuhlaba abantu lezi injection kuhlangane labantu abayesabayo labantu ade bethedela ngemuva ngiyakhola ukuthi lesi sibanga sesibili la uhulumende abe phambili atshengise ubukhokheli ukuthi lawo ama politician abe phambili labo behlatshwe njalo ukuze banike abantu isibindi ukuthi lezi injection zilungile njalo ziyamukeliswa.
Umfundisi Kuseni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eseZimbabwe Christian Alliance. Umkhokheli webandla le-MPCT uMnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyisithupha edluleyo uItaizamara ukuze akhululwe. Loba enkundleni yeTwitter uSkwica Mfundo Brilliant Mhlanga uthi wake wamema uMonzora ukuya kudla kwenye indawo kwele Bhilidane lapho Monzora amtshela khona ukuthi udinga imali engamadola izinkulungwane ezinhlanu $5,000 ukubhadala abafana bakamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhulule uZamara. Umhlanga uthi ulobufakazi balokhu kodwa asenelisanga ukuxoxa laye ukuthi simbuzisise okunenge ngalolu daba. Umhlanga ufundisa ekolijini ye-Hertfordshire kwele Bhilidane uthi uMonzora wakhuluma lokhu kule ntatheli zindaba angayiqambanga ngegama athi layo ingafakaza okwenzakalayo. Kodwa uMonzora ekhulunyelwa isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube ulandule lokhu.
Engingakutsho phezu kwalolu daba yikuthi njengabantu abakwezombusazo kujayelekile nje ukuthi abantu bathuke ubukhokheli, bathuke ibandla, babumbe amanga ngobukhokheli, babumbe amandla amanga ngebandla. Kodwa okusidabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuZamara njalo olusinikeza indlela esimkhumbula ngayo uItaizamara njengomuntu esasebenza laye kabanzi kubandla le-MDCT. Ngakho ke esikutshoyo njengebandla ukuthi nxa kukhona akuphetheyo njengobufakazi obungayenza ukuthi imuli yakuZamara lemaZimbabwe onke nomhlaba onke ube wazi ukuthi kuyini okwenzakala ngoZamara, kakuthwale aye lakho emapoliseni kuncede kenyo njalo kube lufakazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba thina njengebandla le-MDCT kugoqela yena umkhokheli wethu baba uDouglas Monzora labantwana beZimbabwe bonke nje basathiye indlebe kuye wonke okhuluma ngalo ngaleli qhawe lethu ukuthi babekwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe, watshonaphi, wadliwa yini.
Manje njengebandla akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Umongameli we-MDCT ubaba uDouglas Monzora ungumuntu osehambe amazwe amaningi ebona abantu abaningi, ngakho akala mkhumbulo wokuhlangana lo muntu akhuluma laye ngodaba lukaItaizamara oluzisa ubuhlungu kangaka ngale indlela okubaliswa ngayo enkundleni ye-social media ye-Twitter ngalo umuntu esingamaziyo ebandleni ukuthi yena ungumuntu umhlobone. Njalo ubaba uMonzora akala budlelwano lezano kumbe abakhokheli bezano kumbe imuli zezano ukuze okungaze kufike ehlobeni lokuthi kube lokuphathisana endabeni ezepolitiki ngalolu hlobo olubaliswa ngayo. Kuyadanisa ke ukuthi umuntu uyakhetha udaba oluzwisa ubuhlungu kangaka ukunyamalala kukaItaizamara kulokho kuyisilonda enhlizweni zemuli kaZamara kodwa lasemuleni zabantwana beZimbabwe jikelele ukuthi waya ngapi ngoba umuntu owayesenza imisebenzi eyayibonwa ngumuntu wonke. Saya thina njenge MDCP lo president ubaba uMonzora sazi khonoko okwaziwa ngabantu bonke emphakathini weZimbabwe ukuba uItai Dzamara ungumuntu owanyamalalayo esiloko singazi ukuthi wanyamalala wachona kuphi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCP ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is us iphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisithiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje lapho azakhalaza khona ukukhululwa nemali yesibambiso ibail. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempilakahle njengokunquma kukamantshi izolo ngendlela yokubona ukuthi balimala okunganani bebotshwa ngamapholisa. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubangela udlakela bephandle komthethwandaba kamantshi kobulawayo besola ababesithi yikuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa. Umoyo kabotshwanga njalo kaziwa ukuthi ungaphi. Elinye lamagqwetha elibamelayo umnumzana Ngqobani Sithole owe abameli Lawyers for Human Rights uchasisele ukubandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Okusuke kwenzakala ukuthi bengena last week kase njengoba bechawe ngamapholisa ngendlela edanisayo. Amapholisa angana echawe umbango besifuna ukuthi odokotela babahlole kube lama medical reports. Yebo, babe bengahlolwanga ngakho ke sithe inkosi kayiningisa inqumo sokuthi kusasa babuye behloliwe kulama medical reports lana.
Ye, ngezinye indlela ukuhlolwa lokhu kuyabaphuzisa yini ukuthi bethole ibail kumbe kuqakathekile ukuthi kwenziwe lingaapply ibail?
Kuqakathekile kakhulu ngoba uyabona ibail is an intermediate relief or liberty. Sine sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengenamacala. Angithi thina esikubonayo ukuthi babotshwe bavalelwa kuthiwa bajikijele ngenxa yokuthi besebelimazile. Bona babalimazile laba bantu. So ukuzama ukuvala ukubalimaza babatshayile. Khonokho ukutshaya yikho sifuna ukuthi kuphumele egcekeni. Ukuthi no, laba bantu kabavalelwa kucabanga ukuthi kuthiwe benze khonokho abakwenzileyo. Ngoba abona babenze khonokho abakwenzileyo behlulekile ukubabamba.
Kulula yini ukuthi lithole lezi ncwadi ezivela kubodokotela ikakhulu nxa kungamapholisa angabe yenze lesi senso?
Lokho vele asoze sibuyele emuva. Into esiyifuna njengayizolo asiyicheli ukuthi yenzakale, sifuna yenzakale. We are demanding ukuthi incwadi lezo zibuye.
Kodwa lina liyazibonela ngamehlo yenu ukuthi ngempela balimele?
Uvele ukhangele nje wabona umqiniso ukuthi livuvukile ikhanda lidabukile. Lokho abazama ukwenza lokho ukuzama ukuhlela ukuthela amanzi emhlanu wedasi.
Itheli ixoxa leyindaba liyishuza emthethwandaba yokulimala kwabo. Kuyini okunye okukhulunyiweyo ngabatshutshisi ngumashi?
Umtshutshisi, abatshutshisi bavumelane lathi, domantshi uvumelane lathi wakubeka obala ukuthi kusasa akula ngenye indlela lawo lezo ncwadi kumele zibe khona. Ba-director ne-prisons ukuthi ihambise abantu labo kwenzwe njengoba kunjalo. Khuluma ngendaba yebhedi.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, elinye lamagqwetha amela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party. Ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Njenge sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba ipholisa lesotsha babotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokutholakala belokwenza lokukhululwa kwenye itruck eyayivinjwe ukungena elizweni. Uhulumende ubikwa ezakhulula izibotshwa ezimbalwa phansi komthetho ovumela ukukhululwa kwezibotshwa nomongameli kukhangelwa amacala ezawadalayo lokuthi umuntu uyabe esebhike isikhathi esinganani lokho kulotshwe enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salvanani basakazi beStudio 7 siyalibingelela, siyalibonga, siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Ukhethwe ebhede ngikhuluma ngisefaboroni Botswana. Mina basakazi ngithi sicelani ke lisibuzele lubaba lo umnangagwa ukuthi kulesikhathi sike sizwa kuthiwa usephendukele enkosini mnangagwa turns to God. Besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazange azwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil. Hence the soil is cursed. Inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfoweni. Umnangagwa akayekele ukuba epretenda eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhethe ukuthi usephenduka usebuyela enkosini ka izenzo zakhe kaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number one kuleliyana ilizwe. Mnangagwa kalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi. Inhlabathi yeZimbabwe iqalekisiwe ekele ukube khulume eqambela abantu amanga ethi ye umkhono umususukuma new dispensation. Umnangagwa akulanto azayenza, his hands are full of blood. Izandla zakhe zigcwele igazi, inhlabathi asebenza kiyo iqalekisiwe. Imphefumulo yabantu labana abaphoselwe emgodini ilele kabuhlungu, babulawa kabuhlungu, ikhala njalo nje. UNkulunkulu ngomuntu wonke, umnangagwa kalulungisise lolo daba ngoba akula kuthula kuzaba kuleliyani ilizwe. Ukufuthelana kukhona ebantwini, inhlabathi iqalekisiwe, yonke imizamo nje abathi bayayizama bafana labantu abathela ebhakedeni elivuzayo. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke balithuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapho elikhona abantu bakithi. Hayi mina ngingimphawule bantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi isanshini yalokhu iqhola iqinisa phambili ngenzela igavumenti yeZimbabwe eziphathana. Phela kuthi isanshini ndaqhubeki lokhu isiya phambili beke nje from 2020 zokuthi manje 2021 iZimbabwe azenza zinezinja. Into encane kuyagcwalisa amasosha bayihlaba, into encane kuyagcwalisa amasosha bantu bakithi sisezohlupheka emazweni. Lawa la amazwe sikuphe ama-economy amaphamanga kahle bazosiphumela sosiyela emazweni ethu and liwesele lizwe libebekaso alibona isinzela ukuthi izalibona ithi nikancane ukuabheda kubi sabazenzathi igavumenti liyane inde yazi ngiyazi ukuthi into salandela igavumenti yezona p f ukuthi uzitshela ukuthi ibeyenzayo nje hayi lokhuyana kuyanyangisa. Uma ungathiwa ubuka khona manje umqondisi njengoba bayamdinga into enzi yena uyenzileyo waniphi ngoba uke right manje siyakhipha umuntu eplazi nakho ukho umuntu ongavumeli ukuthi ufane uqhampe umuntu ezongena indlela omunye umuntu ethina ngoba sizobakhonya la ukhonya kanjani intanazo yakho. So le yibona ngithi yakhona ungayibheka isasele ubutribalism phakathi sasiyenze nanto yomqondisi walama-tribalism kuzanop f nokuba yile-tribalism and abakithi abasindebeleni abakhulu zanop f angabheka abanamsebenzi ukwaba babafika le kuzanop baziphendula babangamashona so kanti bamashona abasafani nokuthi avela abayikhulumele ebelela bayikhulumele yonke into nje bayikhulumela about amashona phela sekuphelele babamashona kwasikhofeli ngabo ukuthi abasasengabakithi basihlamukela bona abantu badukile. So into fanele siyitsho nje bantu bakithi lo mqondisi layo into eleyo manje simncediseni into endisiyalena yef namaphosa la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu labo bantu laba kuthi abetoti abirong barong ukuthi batoyitoyile lawo maphosa achaya abantu abantu abaphala bebethe because bonke labaphoyisa abanarong alimaza abantu iphosa elinjalo elimaza umphakathi bekuzobona khona nje ukuthi izalo p f yona ke umuntu wesindebele naye ifunde phakathi. So inantu akithi lokhu asibambane le phatha abantu abayifuni siyivotelene sinikeza amandla ngoba kubona ukuthi abayifuna kwenti bangayifuni izalo p f bayakwazi iye empumelelweni indlela empumelelweni abayifuni maybe bona lizwe makumasakisile bayikhona ithiwa lokuthi batshontsha kahle amagoldi yazo kinto makumasakisile batshontsha kahle wakhola nto zababona indlela abo ukuthi beziphile. So ikondlela imusantu bakithi esindebele le phatha siyivoteleni yezo sinelisa that's wabona beyizonda bayibona siphakama sisibala amandla.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihloko. Ngiyabingelela abasakazi bami abahle kuStudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika uluthi usuku zonke. Ninokhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakwenkomo isigodi ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthuzi wesizwe samandebele ngikhonseni kakhulu ngithi lilalize sihlobo zami ezilongo indaba yegugurawonde ingalungiswanga angake lilunge ngoba siyakhala sisizwe samathebelelendi balokho bekuziba ukuthi bayilungise leya ndaba vele amabhadi adlale lilandela lalilizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo balokho bephethe umbuso bayehlule ukuzihlola abaziboni bele futha ngoba umthetho wafana ukuthi ngabe bababusa labana abantu abafana ukuthi abasesihlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzowenzani sibonge laphana ukuthi uNkulunkulu aligcine liphephi lesizwe samandebele lingakhathazeki ngelinda uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlawumbe lesike manje icorona izasidlule kodwa leya kithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho mithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje lokho sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenze isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sofanele thina sizakhamisa sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale ukuthi government ebekhona igovernment isenza ngowani ukuthi ixhase izikolo zakhe yonke into efuneka esikolo ufanele ithenge izakhamizi angazi noma iyenzeke ematheberelendi kodwa noma iyenzeke izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyathenga lawo ma-laptop sibhadale izikolo fisi abantwana bafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi akulandaba sihlobo zami ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbuli kamayeza yonke la ekhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbuli kamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lo okhuluma ngo-gift sondo kufo kandlovu laphana eplamt endaweni yakogambo ngikhuleka nakuso isilo ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi mbulazi bayethe siyakhothama kuwe izwenye lakho lisuka kunkulu kudela lize levinjwa kuzambezi basakazi bengithanda ukudlulisa okuncane lapha lami ndokuzwa abafowethu bekhala ama-audio yethu awadlalwa hayi bafowethu asibekezelele sizakhumbula ukuthi i-studio 7 silalelwa ngabantu abadlula mhlawumbe izigidi ezintathu okuyikuthi mhlawumbe abantu abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million so ma ngabe uthumela i-audio yakho ingadlalwa qhubeka uyithumela njengami nilokuhlala mhlawumbe 3-4 months eyami ingadlalwanga kodwa mbekezele ngoba nyabe sazi ukuthi umthwakazi mkhulu abantu baningi abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million njalo okunye ndokuza abantu bethi hayi i-studio 7 ngabe siyadlala inhlanga zethu njengathi mina la mbuye eplamtho esikhalangeni kodwa inye ngisho ukuthi i-studio 7 sidlala ulimi lwesikhalanga ngoba siphiwa i-hour kuphela so nge-hour leli ulimi oluziwa ngabantu abaningi isindebele lesishona ngidlule lapho bese ngisiza lapha endaweni yabafowethu lapha abahlala bethi abantu abavoteli amaqembu akithi cha abafowethu abahambe bekhankasa ebantwini umuntu uma evota akavoteli ukuthi hayi ngoba umuntu lo okhuluma ulimi olunjengolwami umuntu uvota ngenxa yokuthi uyabe umtshela ukuthi uzamenzelani so wena ungafika ebantwini ufika ukhuluma amashona these amashona that abantu angeke bekuvotele lokhu wena fanele ufike utshela abantu ukuthi ama-development ozayenza endaweni zakithi la abantu baza kuvotela siyekele le nto fanele ukuthi ufike ulandela izani ikhuluma amanga lokho lalokho izani siyazivelisa likhuluma amanga i-grand plan lokhu lalokho i-grand plan vele siyakwazi ukuthi vele it's nothing new uma usitshela nge-grand plan ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
ngamazwi enilila balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba se-Texas sibe ngesinye sezigaba zelizwe leMelika esakuqala ukwekethisa imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labatholakala bele gciwane leli selisehla kakhulu njalo lababulawa yi-COVID-19 sebesiba ngaphansi kwenkulungwane ezimbili ngelanga linye. Kodwa abanye abazali kunye lamatitshala bathi ngabe uhulumende eqale waqeda uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 andubana avule indawo zonke. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Umumo wegcikwana lele le-coronavirus eTexas awukhanyi ukuthi uyehla, kumbe esingathi thina awukhanyi ukuthi kuyehla igcikwana lele ele coronavirus. Akukhanyi ngoba ukukhanya ngathi izibhedlela zilokhe zilaba abantu abagulayo njalo abantu lokhe bethelelana umkhuhlane wonalo. Yikho ke bona laba abakhokheli belizwe bathi bona kuba ngcono. Akusela lutho, akusenjani. Kodwa ke i-reality yakhona ukuthi hayi akukajengiseli ukuthi ungathi yi-state esesiphumile ekuhluphekeni kwalo umkhuhlane we-coronavirus. Yiwo umumo okhona. Ukuthi abantu bayahlaba ijekiseni, kuyakhanya ukuthi bakhona abantu emalayinini lapha ngoba kulezi ndawo zakhona lapho kuhlatshwa khona. Obe kungathi kuyashoda lako kushotiswa yiyo isnow lesiyana esaba khona yi-vaccine. Kodwa ke ngemva kwalokho amaviki amabili la bakhanya bayahlaba. Ngingazi kukithi thina abensundu laba bamnyama ukuthi bawuthatha njani ngoba bake bahlatshwa ijekiseni engayisiyo. So bangathi bayesaba mbijana.
Ungasitshela ukuthi isigaba sona leso ese-Texas siyabona ukubana ngesinye sezigaba esezivulile. Kuhamba njani, unjani umumo ikakhulu lapho kuvuliweyo? Bayahamba yini abantu ngobuningi?
Bona laba ohulumende ugovernor uthi akuvulwe zonke indawo, kuyekelwe lokufakwa amamaski, kwenziwe yonke linto khona lapha e-Texas. Kodwa ngijilo ngaphezulu ngalo ukuthi umkhuhlane lo ukhona la, akusomanga wona la ukuthi ukhona. Ikuthi nje laba e-Texas bayilaba nabantu labe sithi thina ngama-rednecks abakholwa kakhulu imfundiso le eka president lo mdala osowaphumayo owadliwayo kuma elections. Nxa besenza benza okuphikisa lokhu okukhulunywa nguhulumende kathesi. Kodwa ke baphikisele entweni engabasizi lutho ngoba abantu baphakathi komkhuhlane, abantu bayafa, abantu bayagula. Yikho ke ungakhangela noba kuthiwa kuvuliwe, asikaboni lapho kuphithizela khona osekutshengisa ukuthi abantu sebekhululekile, sebezidlela, sebezihambela.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston e-Texas ngapha kwele Melika.
Barai! Chira! Wazi! Kunzenai! Nainare!
Hamba lo Enzo Aisha.
Anyera vera di babo boma, di nagarone kuchiza beke zaka oma. Manai,
singakagqibi ihlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende usekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalalayo u-Itai Tsamara. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.